tindaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo beza balungiselelo kube smuthi umuntu ayebekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunje ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ukhatha lwezempila kahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye-ma-conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba yizigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwo wakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo yelizwe lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuthiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi iqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni mela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizi inamba esanika amapolisa ukuthi lezi namba yizi namba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ngubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejestwa. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutrekha abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, ubasithumela inhlamvu, ubasibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende acha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kumalanga asanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhalekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. Kobulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzacangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande weStudio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwanzi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanzi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kulolu thulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esizindawo endlini kagoodson, bafike bakwatula khona bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-MDC demonstrate ngemande bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphanjanize lokhu kudla bawudla ngoba la ihulumende velena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu. Baha esizindangalo esibengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa ngunyasha lo munye okuthiwa ngu-P P babadobha bajikele egangeni ebusuku. So khona kuyitshengisela ukuthi lo hulumende okhona kafuna abantu bakhulume nhlupho balazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke ziqhubeke yena ezokuzela. Sibona la ku-deputy mayor lo ukambarani laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ube ntshile bebuza ukuthi mina ngingaphi ngoba bandinga ngoba ngemva kokwenza lokho kwasokwenzeka lami ngasuka esizindi lapho engihlala khona endlini ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le ithi la mazinye ziluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sisihlalele evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ufuze babulale abantu bonke abasemathekeleni abahlupha especially koma yaba njengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela kalikhani sokulo gugurawundi number 2
nje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usucatshile kuhamba njani?
Ye vele ngicatshile kangiko endlini ngoba endlini babuye busuku bebepaka izimoto abezizondinga. Into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babe kamba vile mkoko le mali kena kutu babe chuli izmana ma US dollar kwa patalo ama US dollar ili zola mali kula kezi aguze jisikulu ma kula kezi ima kezi wa suwa ngo 4 epe no 11 pati mali ufata la vanda wakula la vandu balayo ngo wafundu mwusu wakukua usia pambile penyundezi la vandu wakua kutu wakua 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 abakala wakua 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 akwenili jengo ba kutuma namhlanje $100 na uyinja ku black ku market emnyama isiku 1600 then ibona bakola mali ayithingi lutho imali ekholwa ngabantu
umnumzana Josephat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMkabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhla ka 6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu. Esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesefikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMgabe ngale ukukhanya ngani hayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikutholayo ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa ke okusala esikuzwayo yokuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozwimba siyelala khona. Kanti ke njalo sasizwe ukuthiwa uzangcwatshwa khona kozwimba sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days akusaqedakala okwinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphaleni zakomgabe sikhuluma nje kunje maningi amaqhawe akithi agoqele labosidi Malunga abalele khona leziphaleni zakomgabe eHeroes Acre yabo leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwekhofini yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunazelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona baba-5 besiye Heroes Acre. Naye kumgabo usefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekele ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesiKristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilitane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uza lahlekelwa impahla ezathengiswa isithunya somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange $36,000. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lepalamente mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso weZANU-PF. Umbuso weZANU-PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengu-president uRobert Mugabe. Kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, okambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe. Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenze ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo aselatshwa, ngoba akula mithi, akula nto amadokotela angayichaza bethi yinto elungileyo. Ali ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike nazelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Uhulumende weZANU-PF mubi, nakakuse sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonane Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abencela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo kuqala ebekadingeka Mgabevele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengesicelo eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini abanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi lakomthwakazi. Benginimema Mandebele wonke, umuntu wasesindebeleni, bonke abogawule nabochuma bona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Hallo abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi livusele inhlanhla ngomsebenzi enilenzayo, phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi yalivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha banjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa libhala abanye awethu sezembe sesilabo 3 months lokhu esifaka but lingawavuli. Cina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe, kanti usavekelweni, usavekelweni into ayibekelweyo, ubekelweni. Kambe lahlwa le nto isefile, usagcineleni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhela indlu, uyakhela indlu bani? Anti sekufanele gijule igodi kuphela, ahambe lahlwa le ukudlalisa imali yelizwe khonokho. Mkhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba abantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicale vula ama-audio ethu bani beStudio 7. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi beStudio 7? Ngathi mna intikela ngembuzo umgabe lo kathi bamgcineke, ngathi bengamfakela obuzeni. Abangcwabi nje ngapi, kumele ngcwatshwe kanye, ukuthi ke ngcwatshwe ngapi ngokwabo lo. Ade sizoqeda imali, imali zelizwe, imali zegovernment, waziqede zisagula, kathi silokhu eziqeda ngoba sefile. Mnangagwa lathi la uyenzani lokhu?
Said Sanibonani, basakazi boka Studio 7. Lani lonke uZulu weZimbabwe jikelele. Ye, okhulumayo ngumdlamuzi Cube endaweni yaseSouth Africa. Thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kuka baba Umka. Ubaba Umka ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayi-DCT uRight etshonile asimkhaleli ngisho. Omkhalelayo uyabe eliNdebele, siyabe sibona ukuthi ukuthi kukhona akukhothayo, but thina njengesiNdebeleni sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi seGugulwande. Manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba. So thina sithi kuye asimkhaleli, sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa, ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika Jesu.
Njani zihlobo? Abaningi vele bazothi sikhuluma kabi, kodwa sikhulumiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenza kanye ngakhona elizweni. Kabe vele kahle kahle ube engaso president, ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle. Ube ngaso ukuthi ngupresident ukuthi useva ilizwe, ngumuntu obezodestroya ilizwe. Angeke ubusa sitshela ngento umuntu walempinto yakudala leyo lokuthi ayisebenzise. I-ZANU-PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona. Basitshela ukuthi balwimpi kwaphela, sakuza ukuthi balwimpi kwale kukulwa kwabo. Kodwa manje sewulokubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi. Sifunda kuzolo ukuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani. Ilizwe liyatshona, liyafadalala, liyaphansi. Akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi balwimpi kudala. Bahlala begqoka amakhombati wayawaya nala amasosha. Impi enjani engapheliwe? Bahlala begqoka amakhombati. Ngapha ngupresident ugqoka icombat, vice president ugqoka icombat. Uzohlukanisa kanjani ukuthi lowo lisotsha lowo ngupresident? Uzohlukanisa kanjani upresident lesotsha? Uzohlukanisa kanjani ngoba bonke kuyefana, bahlala begqoka amacombat? Abantu bakhethe sikhathelekile party ZANU-PF, sikhathelekile party. Angazi bafuna beze siyenze bebona ukuthi kona sikhathele impela ngempela, ngoba bona bathembele impumbe bahlanyisayo. Kodwa izophela la wadini ngelanga sisiza besifayenza njengomgabo sho madinga ebalinde phansi.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. UZulu wakwele Tunisia obevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancintisayo kulelu khetho bangamajumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uZulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi banengi asebethole usizo kunhlelo zabo. Uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
Sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu, lapha nesibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi, i-filtration system, yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi kunalawo ukuthi bapheke. So khathesi sokuright, sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokhu zen i-Aigusi area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebeletha babuye bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Igus.
Lisebenza enyameni Ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu adibengela amanzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha futhi USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, water for New Jersey. So kathesi sisenza khonapha e-New Jersey nge-sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapha abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo, u-Goal 6, umsebenzi wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24. United Nations Association basinika UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sinceda abantu abaningi.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Kuphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapho okulemsebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda. Siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke siwathi nje sobungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi sukulamanzi khathi sibanganatha. Siye kwezinye indawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kulama hurricanes lakho konke. Kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation sixoxela ekhona pha eMelika. Super Sounds besigqubela nge izindaba zethu zekuseni, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebeswele ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi.
uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkoma.